isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho lingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we Studio 7 womgcibelo mhlaka 13 Mfufu 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthelo wamasenti amabili emalini ephezu kwethumi lamadola uqala ukuthathwa lamhlanje.
Nxa sokulomthetho njalo, abantu bona bevele kade belengcosana, kuyenza ukuthi indlala iqhubekele phambili.
Inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi ebotshwe ngolwesine phambilini kokutshengisela obekuqoqwe yizisebenzi ikhululwe ngemva kokuhlawuliswa isibambiso sebheyo.
Iqiniso leli sibili sonke silambile, lami nilambile, and lokho kuqaliswe yi-ZCTU akupheleli lapha, ngoba sonke nxa silambile kumele sithathe isicelo sokuthi sifune ukuthi singenzani ukuthi sithole ukudla.
Kwezemaphandleni, inhlanganiso ezimeleyo e-Action Plan sisungule uhlelo lokulima ngokuthelelezela kusetshenziswa amandla elanga lesola. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umthelo wamasenti amabili emalini ephezu kwethumi lamadola uqale ukuthathwa lamhlanje. Lomthelo usudale inkulumo ngoba uZulu esithi uvele uthwele nzima ukuthi lomthelo uzamsinda. Inhlanganiso yezamabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries ibicele uhulumende ukuthi amise lomthelo kuze kuyefika umnyaka ozayo, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uhle wasayina umthelo lo izolo kugwalo lwe-Government Gazette esithi kusukela lamhlanje umthelo lo usuthathwa emalini le. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abaphetheyo bona bathi kuzayenza ukuthi senelise ukuthi sithole imali yokuthi ezinye indleko zomkhonomi zenelise ukuthi zilungiswe. Kodwa singakhangela ukuthi abantu abaningi abakithi imiholo abayitholayo kayisileli ukuthi benelise ukuphila, njalo lokuthi imali eziningi kulamalanga bezisenza ezokuthunyelwa. Nxa sokulomthetho njalo, abantu bona bevele kade belengcosana, kuyenza ukuthi indlala iqhubeke lephambili. Ongangukuthi kodwa silethemba ukuthi nxa sokuthe kwathi ukwenziwa khona lokhu kuzaletha inguquko kumpilo kaZulu, kube yinto engathathi isikhathi eside isenzakale, esithi kube yi-short term policy.
Ye, kodwa siyezwa bona abakuhulumende besithi leli nyathelo liza letha imali eningi kakhulu ezenza ukuthi inhlelo zihambe kahle. Ubona ungani izaphumelela yini imizamo yangkhona, ngoba sesike sabona enye imali ithathwa kwezinye indawo kungaqondakali ukuthi iyanga.
Ngikho ngitsho ukuthi kuyabe kufuze kube clear njalo ubumenemene bokusetshenziswa kwemali kume, lokuthi abantu ukuthi imali le nxa izaba khona isetshenziswa entweni eziqakathekileyo, hathi ukuthi phombukusetshenziswa nje mahlayana.
Alo ke ngumnumzana Richard Mahomva, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba kamantshi ukhulule inkokheli zenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions eziyisikhombisa, ukubalisa umkhokheli umnumzana Peter Mdasa kanye lonobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo, ngemva kokubahlawulisa imali yesibambiso sebail engamachumi amahlanu ngamunye, i-$50. uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yeZTU kunye lamalunga enhlanganiso le babotshwe ngolwesine besetheswa umlandu wokuba yingxenye yombuthano othiwa ubungekho emthethweni obusenziwa ngenjongo yokutshengisela. Abesilisa abahlanu balethwe bevelela eRemand yibo abamiswe phambi komthethwandaba kamantshi iMagistrate Court ukuza kuzwa isinqumo sesicelo sokuba bavunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Kuthi ababili bakhona abesifazane abazanga emthethwandaba ngoba abohlangothi lwezokulondolozwa kwezibotshwa beveze ukuba kuswelakale imota yokubathwala isuka labo eChikurubi Maximum Prison lapho bebegcinwe khona. Esethula isinqumo sakhe emthethwandaba weMagistrate Court uMantshi uNyasha Vitorini utshele idale ukuba kasikho isizathu sokubavalela abayisikhombisa laba. Kodwa umtshutshisi umnumzana Sebastian Mthizirwa ubeke waphikisa ngolwesihlanu ukuba abayisikhombisa laba baphiwe ithuba lokuhlawula imali yebail. Uphe isizathu sokuba likhulu kakhulu icala abaletheswayo njalo belakho ukuphinda icala elifanayo nxa bengakhululwa. Umthizirwa ubesithi balakho ukubaleka kuleli bangalitholiswa lelo thuba lokuba bahlawule imali yesibambiso yebail. UMantshi uVitorini uphikise konke lokho obekusethulwa ngumtshutshisi watshela idala ukuba akula bufakazi obusekela ukuba balelwe ukuphiwa ithuba lokuhlawula imali yebail bengakadali icala. Umtshutshisi uMthizirwa acabangela ukuba bazolidala. Elinye lamagqwetha asebenza nenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR umnumzana Alec Mchadehama ulandisa ngokwenzakale edale lemthethwandaba weMagistrate lapho abamelayo abayisikhombisa betholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso yebail.
Yesterday we applied for bail which was being opposed by the state.
Sicele ukuba bapholiswe ithuba lokuhlawula imali yebail izulu, kodwa uhulumende uwe kuphikisa lokho. UMantshi wanquma ukuthi kumele bayelala eRemand efuna uzokwethula isinqumo sakhe lamuhla. Kungakho lamuhla uMantshi unqume ukuba batholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail ngamunye ehlawula $50. Omunye lomunye wabo kumele aqhubeke ehlala kuleyo kheli ayinikeze emthethwandaba. UMantshi akazange athole okusuthisayo obekunikezwa nguhulumende obephikisa ukuvunyelwa kwalaba bantu ukubana basawule imali yebail. Kungakho lolu daba soluza kuziwa njalo mhlaka 30 Mfumfu 2018 ku-court number 6 lapho esifuna ukuphikisa udaba lokuba bafakwe ku-remand.
2018 court number 6 where we intend to again challenge the placement of the accused persons on remand.
Amalunga lenkokheli yeZTU kanye loZulu ababekade beze ukuzakuzwa lesi sinqumo bebethabe bemanzi te ngemva kokuba ababothiwe laba benikezwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Enye yale nkokheli kungumnumzana Rabsek Muteyo we Chemical Plastics Allied Workers Union. Kesizwe imbono yakhe.
Namuhla sijabulile umfana lo wenza indaba leyi awuchayile sibili.
Abayisikhombisa laba babotshwe ngolwesine phandle kwesigodlo samahofisi abo eGolon House belungiselela ukuya emthethwandaba kudaba lwabo lokuphikisa isinqumo samapholisa sokubalela utshengisela bekhonona ngesimo somnotho elizweni kanye lezinye zezinqumo uhulumende asezithatha ngendlela yokuvuselela umnotho welizwe abeZTU abathi zilimaza uZulu lezisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampala fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampala fobembula
gukama
lamlela.
Kwezemaphandleni inhlanganiso ezimeleyo e-Action Plan sisungule uhlelo lokulima ngokuthelelezela kusetshenziswa amandla elanga isola. Lolu hlelo luhlose ukuthuthukisa abalimi emaphandleni eGwanda. UAlbert Ncube usipha loludaba ekhona le eGwanda.
Abe action plan bathi bazafaka imali edlula ingxenye yesigidi samadola kweMelika, i-$583,000 ezancedisa abalimi abangomama abafika amakhulu amahlanu esiqintini seGwanda. Lolu hlelo lubizwa ngokuthi Renewable Energy Empowering Women Farmers REEF luzaqhutshwa emahodini amathathu eGwanda abalisa uward 11 eNtalale, uward 12 eGungwe kanye nakuward 13 eSengezani, okuzindawo ezihlezi zibhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Ekhuluma lapho kusungulwa lolu hlelo edolobheni leGwanda ngolwesine, uNkosazana Melody Makumbe, umqondisi wenhlelo ze-action plan, uthi lolu hlelo luzancedisa abalimi ukuthi bavule izivande ezizasebenzisa amanzi apontshwa ngamandla elanga isola.
Abalimi laba ngabalimi esizabancedisa ukuthi balungise izingadi ezizapompa amanzi ngamasola, sebenzisa amasola. So sizasebenza lezi ngadi ezifika zona ezingu-9. Umsebenzi lo ngumsebenzi ole mali efika yona $583,000. Yiyo imali ezahamba ebadaleni kuye bancedisa. So injongo eyomsebenzi lo kakhulu yikuphakamisa bomama, kusetshenziswa indlela ezokupompa amanzi kusetshenziswa amasola.
UNkosazana Thandekile Dube obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-action plan uthi loba nje lolu hlelo luhlose ukusiza kakhulu omama obaba basoze bavalelwe phandle.
So anticipate sila bantu abayi-9, so 75% yi 3/4 yabantu labantu kufanele kube ngomama. 5% leyana kungaba ngobaba, so uthi omama yebo noma bebaningi ku-protected kodwa obaba kabasali phandle. So yikho ethi twin tracking ngendlela esebenza ngayo yindlela ezimbili ezihamba emaceleniceleni ezihlangana kwenye indawo. So uthi labo baba labo bazasebenza labo kulokho asike ukuthi yi-gender mainstreaming, ukuthi labo bezama ukuthi besebenze labo ukuthi bebone ukuthi omama labo bazuza amathuba afana nayo labo baba.
Ukansila kaward 12 umnumzana Bhoko Linyane ungqame inyathelo elithethwe i-action plan lokusebenzelana labo mama esithi yibo abaziphetheyo emakhaya.
Ngibona ngani kungani siconsider i-gender ukuthi omama yibo kakhulu abakhangela eze-logistics emakhaya, yibo kakhulu abakhangela eze-logistics.
Omunye njalo ukansila umnumzana Costa Ndlovu wakaward 11 eNtalale uthi inyathelo lokusebenzelana labo mama lilungile ngoba bebevele bencinezelwa phambilini.
Inyanga ezinhle esikhathini esemva bebengaboniswa amathuba kwezomnotho, bebengaboniswa so now khathesi sokuzanywa ukuthi banikwa amathuba labo kukhulu egcekeni bayenza amabhizinisi.
Kusenjalo kolunye udaba, otshengetsha abalitshumi lanye abakhuluma ulimi lwesitshona sebemiswe phambi komthethwandaba besetheswa umlando wobulala omunye wesindebeleni uNdodana Ncube ngemva kokuqhamuka kodlakelwa lwemihlobo evova eGwanda kuliviki. Abasola laba basuke endaweni ezivalisa iMaswingo, Gokwe kanye leMberengwa ngabasakhulayo ababalisa uSamson Chiombodo, Tereba Iguri, Tinumvonga Joe, Melusi Dube, Tinathe Mnengezo, Tinathe Mtasa Sasa, Praise Gondwe, Joseph Chuma, Lenmo Makwenese, Comfort Ncube, kanye noProsper Nyoni. Laba bavalelwe enkantolo eGwanda njalo bazaphenduka emthethwandaba ngemva kwamaviki amabili. Umthuthisi utshele umthethwandaba ukuthi laba bahloma ngamahloka, amabhemba, isigodo kanye lamatshe bayahlasela uNcube labanye bakhe okwadala ukufa kwakhe. Abanye bakhe abangamathumi amabili balimala kakubi. Ikomishini ebona ngokukhumisana umlotha National Peace and Reconciliation Commission sisolele sisehlakalo njalo ithi izadingisisa isisusa salolu dlakela. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Alo ngumsakazo we Studio 7 sisakazela eZimbabwe sise Washington DC. Lengali tshona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo sixoxa lomnumzana Sengezo Chabangu ophatheke kwezombusazwe. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Chris.
Ya ungasitshela ukuthi ubona njani umumo lo okhona? Sizwa abanye besithi hayi kuzalunga, kodwa abanye bathi hayi ngendlela sokonakala ngakho kuzalungela katshana kakhulu. Wena ukubona njani?
Hayi ukuthi abadala bathokoniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo akulanto engasoke ilunge kwelakithi. I think abantu kumele bakwenze ukuthi bavume ukuthi nxa isilonda sasizivele sesibhibhidla sesilobomvu sesingasamanga kuhle ungekuhamba esibhedlela uyelatshwa uvuke usuhamba kunjalo nje whether bekungabe kuyi-MDC kadiwinile kuyiphi part adiwinile kodwa bekuvele kungasoke kube le mpumela kube le nguquko ade abantu ade bezayithola overnight. So kumele abantu sikuvume ukuthi iphilisi lakhona lizaba buhlungu ngoba isilonda sakhona sesihlale isikhathi eside sazisonakala kodwa okumele sikunanzelele ukuthi siphakathi kwesikhathi sokuthi sesiboniwe ngudokotela usesitshenile ukuthi ufuna iphilisi elingakanani sesiphakathi kwesituation ukuthi sesilathakele lelo philisi elizasisilisa. I have no doubt at the back of my mind ukuthi i-economy yeZimbabwe ezomnotho zizabuyela lapha ziyikho khona izolo.
Kodwa bakhona abanye abathi lanxa konakele nxa kuyikuthi bekuzangena omunye umuntu ukuthi akhokhele ilizwe bekungasoze kufane ngoba labo abasikhokhelayo kwakathesi bebevele bekhona la kudala kusonakala. Uthini wena ngalo?
Siyakwazi bavele bangababulali kodwa ubuhle babo silomuntu ophethe ezomnotho akala galagazi ezandleni zakhe ngumuntu osebenze lamazwe wonke ngumuntu okwaziyo izinto zomnotho ukuthi ziphathwa ngayiphi indlela so kuyafanana lo tender IBT ezibambile ebambe ezomnotho ilizwe walitshintsha siku inclusive government nalamhlanje sithi thina umthuli Ncube uprofessor ulakho ukuthi uzaguqula izinto abantu kabamsekele bangaze bamchothoza bengakaboni ukuthi wehluleka kangakanani ube ngekho kupolitiki iube ngekho kwezombangazwe umuntu ade ekintsha inguquko zomnotho zomhlaba wonke lamhlanje nxade kukwanisa ukutshintsha umnotho womhlaba wonke engehlulwa kuyini ukuthi atshintshe umnotho welizwe eleZimbabwe elilabantu abangu 13 million abantu kabamnike isupport akufunayo i-political will kuphela uProfessor Ncube ukwenza ukuthi lizwe leli liqhubekele phambili.
Bakhona abanye abathi ukuwa kwama rates la akuthiwa ngama rates esisindo semali yama RTGS lama bond kungakutshengisa ukubana Mnumzana Mthuli Ncube usesebenza la. Kungakuliqiniso ngokubona kwakho?
Uvele lingakunanzelela i-market ivume lokho okukhulunywa ngumthuli Ncube. Umthuli Ncube wathi egcotshwa wakhuluma wathi i-bond kayiso mali, i-bond imali embi ecotha imali elizweni kumele ikhitshwe. Ama-rates aqalisa ukuhlanya akhwela aya phezulu bonke abantu ababegcine izimali zabo bewafihlile kuma-wardrobe bezicamelile ama-bond lagcwala kathesi kuma-street indlela esingakaze siliboni ibhondi lamhla ligcwele kuma-street. Umthuli wasebuya-ke kathesi sekhulume sesithi hhayi sengitholile imali eyokuthi ngilinganise ibhondi le-US dollar yikho-ke namhlanje selibona ukuthi ama-rates sesiwa. So lokhu kuyathengisa ukuthi hhayi uyacontrola i-market njalo lalabo le market iyavumelana lo lokhu umthuli akuthoyo. So kuqondile nxa abantu besithi umthuli ukhulumile izinto zathinja, umthuli ukhulumile izinto zatheka. So kuthi ukuthi into ayenzayo iqondile. Asimsekelenini.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalalele.
Hayi, ngiyabonga Zulu kaNdaba. Ingani inkosi ingasinika njalo lamazolo ukwenzela ukuthi thina esilimayo sikwanise ukusebenzela ilizwe, silime ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele siyaphambili.
Hayi, lathi sibongile, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga kanti.
Loke umnumzana Sengezo Chabangu omunye ophatheke kwezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilali. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa nonkosikazi noMathemba Ndlovu owemathebeleland South elilunga ledalela ePhalamende ekubandlale MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Unkosikazi Ndlovu usanda ukukhethwa ukuba ngumsekeli kamkhokheli webandla lakhe ePhalamende uDeputy Chief Whip. Sihlaziya umsebenzi owenziwa ngamalunga ebandla lakhe kuleli Phalamende lokuthi ancedisa njani ikakhulu abesifazana labantwana.
Isikhundla sami sigoqela nxa kuthiwa ungu-chief kuncedisana namamemba zephalamenti ebandla lakho ukuba uyithande khonaphana nto yakwasephalamenti yake kwenzakale kube le msindo engaqedakaliyo yabusenza ubakhuza lapha nalaphana abafuna ukumuva ama-motions abo ubancedisa njalo chifuthi bababona nge-welfare yama-MP.
Ngumsebenzi olula kumbe ziningi ingxaki ongadibana laso?
Ngikuthi vele umsebenzi wokusebenza abantu awukaze ube lula. Kodwa nje mina hayi okwakhathesi lokhu engiqalisileyo angikaboni ubunzima singazi ngokuya kwesikhathi. Ngoba into eyenza kube nzima nxa ama-members ebandla lakho engaku-respect ungazi ubathulise babe ngasoze bathule ungazi ubathi yenzani lokho pho mina angingahlangani lawo. Hayi mina ama-members ebandla lami ahlonipha so angikabuboni ubunzima. Ama-MPs vele ajayele ukuthi isikhathi esiningi ama-TCT kuyabe kungumama lobaba. Vele bayakwazi ukuthi kumele bethathe ama-instructions. Bengakwenza nje ngokuthi abantu bathiyene but isikhathi esiningi omunye nomunye uwipha ibandla lakhe. Kunzima kakhulu ukuthi uzihlukuluze ngabe bandlalelana ngoba balama-wipes abo kuyabe kumele abafuke.
Amalunga edalela ePhalamende ikakhulu lawa lamanye awesifazana angena nge-proportional representation baphatheka yini, baphiwa ithuba kumbe kuya ngokuthi mbani osukumele phezulu?
Ithuba sibili bayalithiwa but mina kathesi yi-second term yami ungani okuthize sengikwazi. Njengokuthi ama-first weeks wona lawo uSpeaker nxa eqamba lapha uqamba abantu avele ebazi ngokuya beqamba ngamabizo but siyabe lokho esisiya kuye simtshela ukuthi lwana ngumvana uphakamile, lwana ngumvana ufuna ukwenza lokhu. Ngokuya kwesikhathi nje kuyabe sokulula wonke umuntu uyabe seqanja unless osifaneleze ngake bekuqamba uhlezi but kodwa ungakhuthala hhayi bayakuqamba. Ama-motions kuyenzakala ukuthi omunye umuntu abe le motion yakhe. Let's say umuntu ufuna ukumuva i-motion ye-gender. Kwesinye isikhathi uyabe engakwazi ukuthi aze ayingenise iyefika ku-order paper uyenza njani. Njengebandla kumbe ngithi njengathi thina ama-chiefs siyancedisana naye. Simbonisa ukuthi hayi nxa ufuna ukuthi i-motion yakho ingene uyayingenisa kanje. Futhi umuntu nxa ele motion yakhe isikhathi esiningi vele abaningi babefuna ukuncediswa especially abangani batsha ukuthi i-motion yakhe liyikhangele ukuthi i-motion e-right. Siyancedisana kanjalo ugcina sokusiba lula emuntwini wonke vele i-motion isikhathi esiningi iyancediswana nje ukwenzela ukuthi nxa usuyimuva lozasethenda then labazadibetha babe beyazi ukuthi i-motion yakho iyabe ingenjani.
Abantu elibameleyo bona libatshela nini ukuthi kuyini elikwenzayo njalo izikhalazo zabo lizikhwezile yini ePhalamende?
Abantu esibamelayo siyabaconsulta sizwe ukuthi okuyikho okubahluphayo kathesi bafuna kukhulunywe ngani kathesi bafuna kwenziweni kwesinye isikhathi babuya bekutshela udaba lwabo ukuthi hayi thina sile problem nje uyakwanisa ukukwenza imotion ufake uhlupho lwabo khona phana usufaka lokunye lawe njengemember of parliament ubancedisa or ku question and answer time lapha yikho lapha obuzwa khona izinto ezirelated nalezo ezizo ezibahluphayo yindlela yokukhweza ngayo izinto zabantu esibameleyo.
Ibe kule committee liyana e-Women's Caucus ekhangela ngokuphathelana labesifazana labantwana.
I-Women's Caucus ivele ihleli ikhona but ma ithemu iphela la iyaphela then sokuzokhethwa i-committee yakhona. So ngikhuluma ngenze nje ayipiki by next week iyabe isikhona sesilungisile saqeda.
Lisanda ukuhlangana lomkhokheli wenu umnumzana Nelson Chamisa njengamalunga edale lephalamende yawe MDC.
Yes, sihlangene sibili sakhuluma but okusemqoka ngathi ukuthi sike sithe fatafata ukuthi nxa sibuza imbuzo yethu siyenza njani, nxa sinuva ama-motions ethu siyenza njani. Ukwenzela ukuthi abantu esibameleyo basithile ukuthi sikhona sibameleli.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Nomathemba Ndlovu, ilunga ledale lephalamende elikubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, yena engowemathebeleleni South. Unkosikazi Ndlovu usanda ukukhethwa ukuba ngumsekeli kamkhokheli webandla lakhe ephalamende u-Deputy Chief Whip. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile. Sugar and spice bazokubudisa to four hey let it cool on my ice ngazobuzana ne price ngazonkaza delicious chesh baba skruva nabo ai chabo tulunga mpice kombling abuli mabito hey betu tabs in umlindo skin judge yeah got to I bo woes it was all of my still mina ngtai don't know wenze kminyele no tabs ama side I four ngapumlindo sapaza ama side I four sure umlindo the vocalist ingoma ithiwa amacala sigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande lelaka.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.